ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu lwalonyaka lokukhetha umongameli welizwe, amalunga edale lephalamende lenkokheli yezabelo, kubikwa lokhu kungakacaci ukuba bangaki abazaphatheka kukhetho, njengoba amabandla aphikisayo wonke elizweni engekenzi ukhetho lwama-primary elections ngaphandle kwelibusayo eleZANU PF. Omela iphumula edale lephalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu yena ngomunye wabathokoziswa linani labesifazana asebethe baveza isifiso sokudinga izikhundla zobukhokheli lanxa kungaziwa ukuthi bazaphumelela kukhetho.
Njengabomama kulesikhathi sokhetho inhle kakhulu, iyatshengisa ukuthi omama sebefundile, sebesazi njalo ukuthi yibo abayimajorithi entweni eziningi.
Omunye wabesifazana ophatheka kwezombusazwe unkosikazi Abigail Mupambi uthi okwamanje ezweni akukavundi ukuba omama bangene kwezombusazwe, kodwa ebaqinisa ukuba bengayekeli.
Bona emaralini bakhuluma nge-promotion of women, kodwa okwenzakalayo kahle kahle uzananzelela ukuthi ama-policies abo awakho friendly and amazwe is serious i-violence.
Umeli wenkai notes edale lephalamende unkosikazi Sithembiso Nyoni yena uthi loba kunzima kwezombusazwe abasakhulayo bengahlehleli emuva, abafundi ebadaleni abakhona manje bengesabeli khatshana ngoba indlela ibuzwa kwabaphambili.
Sicela ukuthi sibambane nini omama abazindlela, silayele abalandelayo. Esikhathini yabusuthi uyamlayela umntwana indlela, umbone sempuntshukile sesiya kuhamba yedwa, lawe njengomuntu omdala uyayekela. Kodwa-ke ngicela ukuthi laba batsha abafuna ukungena kupolitics ababambane, babekezele, bangaze bakhanya sibabodwa. Sizimisele ukuthi sibe labo but kuba lokunzima.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Themba Chivea upha umbono wakhe ngenkinga ezibhekane labesifazane beZimbabwe.
Ngenxa yokuthi inhlanganiso eziningi ezinye ziyenza imisebenzi yokukhuthaza omama lokumela amalungelo abomama, zingani lazo zivamile ukuthi to some extent omama labo batholakale bephatheka labo ekutheni babe ngabangena ezikhundleni zokuthi labo bavotele kumbe bakhokhele izigaba.
Umnumzana Njabulo Moyo, isikhulumi senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women in Leadership Development, iWILD, uthi sebesungule uhlelo olukhusela omama emadolobheni lemaphandleni ukuba baphatheke kunhlelo zokhetho ngoba inani labo lokheli phansi.
Lokhu sungule ngemva kokunanzelela ukubana izinga linani labesifazana abaphatheka kwezokhetho lwezombusazwe liphansi kakhulukazi, kukanti bona abesifazane balinani eliphezulu asikhangele ilizwe lonke leZimbabwe.
Lonyaka iZimbabwe kumele iphathe ukhetho, kodwa awukacaci kuye wonke umuntu ezweni ukuba bangaki omama abazangena kukhetho banqobe ngaphandle kwenani ele-proportional representation. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.